Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngesonto mhlaka 20 kumfumfu 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngike ngathi ngena la mezidolo ngabona inhlanyelo isikhona andikhona ngobuningi bayo. Into njengani izwisi ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini.
Abalimi vakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo vesithi abalakho okokulimisa lonyaka.
Imali eyanileyo ukuthi ifolwe ngumbalisi i-1260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi lweholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa kumbelekelela ukhonapho.
Izisebenzi zikahulumende zithi umqhatshi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Silazo ezamasiko, ezokholo kanye lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Aseqalile amalungiselelo okulima ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe, inengi likhala ngokuthi alisoze lenelise ukuthenga inhlanyelo ngoba idula kakhulu. Abanye bakhala njalo ngokuthi abalakho okokulimisa lonyaka ngoba bafelwe izinkomo lamadonki kwaphela ngendlala. Ezitolo ezichiyeneyo koBulawayo, i-10 kg enhlanyelo yomumbu ibiza amadola kwelemelika aphakathi kwamachumi amathathu lane, $34, lamadola phose amane, $37, kusiya ngokuthi ilungiswa yiphi inkampani. Isaka le-5 kg lona libiza imali esukela ku-$12 kusiya ku-$20. I-25 kg ibiza phose ikhulu lamadola, $99, kuthi i-50 kg yona ibiza i-$110. Izanusi zomkhathi zithi kukhanya kuza kuba lezulu elaneleyo lonyaka. Ukoma komkhathi nyakenye kuphehle indlala emangalisayo ehlasele abantu beZimbabwe abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi siyalandelisa osokuke kwaphuma kuyimbiko kumbe kuyisixwayiso ezivela kuziphicamfundo kumbe izanusi zezulu, ziyazisa ukuthi lonyaka likhanya izulu lizaba lokho esingathi likhona okweneleyo kumbe kwezinye indawo ledlulise okujwayelekileyo ngesikhiwa bathi average or above average or normal or above normal. Lokho kutsho ukuthi kungumnyaka ongelandlala, umnyaka esiwujwayeleyo, izulu liza kona ngaleyo ndlela. Kodwa into abayixwayise kakhulu ukuthi izulu lakhona ngiyazothi kweminye iminyaka liyaliqale khonapho kubo 25 October liqinise sibi lokuthi abanye bephume bayehlanyela. Kodwa ngokutsho babo bathi hayi izulu elenelisa ukuthi umuntu abantu bayehlanyela balime lingaba kunyanga kaNovember. Hayi kathesi ngo-October, and then lizaqina sibili mhlawumbe kobo December libe linengi futhi ebusoqala umnyaka omutsha. Nxa besitsho kodwa bathi kuyathembisa ukuthi lingaba ngcono kulala umnyaka ophelileyo, but ngaphezu kwalokho lingcono linjalo kube yizulu eleneleyo kumbe elijayelwekileyo ukuthi sibe lalo nxa kungumnyaka omuhle.
abalimi kuyini kahle kahle kumele babe bekwenza kathese masimini belungiselela njalo izilimo zikhona yini ongabaxwayisa ukuthi bazilime
kuqathekile ukuthi umuntu ahlala zilungiselele iningi labantu sebeqalile ukuthi bathenge onhlanyelo bethenge umvundisi fertilizer lamanye nje ama chemicals izinto ezingancedisa ekutheni nqa sebelima izilimo zabo benelisa ukuvikela imikhuhlane lezinye nje izinanakazane ezingaphazamisa emasimini so into embona ngani abalimi bengaqala ukuyenza ngike ngathi ngena lami ezidolo ngabona inhlanyelo isikhona andikhona ngobuningi bayo into njengani izwisi ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini kodwa ke into yaqala abalimi abangayenza ukuthi bahle bethatha isinqumo sokuthi bona lonyaka bazahlanyela inhlanyelo bani ngoba siyazi ukuthi minengi imihlobo yenhlanyelo ukuthi uzahlanyela umumbu uzahlanyela amavili uzahlanyela inyawuthi uzahlanyela indumba uzahlanyela amakhabe la into ezifana nalezo so abalimi kufanele behle beqala ukuthi balungiselele inhlanyelo okwesibili kusika ngokuthi abalimi balima ngathi zikhona indawo ezivumayo ukulinywa zomile ikakhulu nxa uzasebenzisa ama-tractor kumbe ogandaganda so ke lakhona nxa kuvumeka siyaxwayisa ukuthi abantu baqala ukuphendula umhlabathi belime badiske kumbe bachobodise amagade ukuthi nje kuhlale kulungiselela ukuthi hhayi nxa lingani liyena liyana elenele izulu abalimi bephume ngokuyahlanyela kuphela hayo kuyaqalisa ukuphendula so into engathi abalimi bengabe beyenza kathesa
umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima
The Voice of America
Izisebenzi zikahulumende zithi azamukeli ukwengezwa kweholo lazo ngamadola ngamachumi amane aseMelika i-$40 ngoba incane kakhulu limali. Uhulumende usanda kwazisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngemali yeZimbabwe eZimbabwe Gold. Elingana le $40. Uthembise njalo ukuhlawula imali yebonus phakathi kukalwezi lompalakazi. Inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezitshiyeneyo zithi umqhatshi wazo kumele akhuphule iholo lazo ngesilinganiso esiphezulu ngoba izinto zidula kakhulu ezitolo. Okwenza zehluleke ukuselela imindeni yazo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo yena othi bafuna ukuhlawulwa imali ephezu kwe-$1,000.
Okokuqala ngifuna ukuthi sikunanzelele ukuthi ngoSeptemba lapha uhulumende usitshele wathi iziki uliwisile nge-40% emkambo wakhe uselithengisa idola elilodwa nge-25 ziki. Zukuzuku bakhuluma ngokuthi sebefakele izisebenzi imali bafaka imali le ibe yi-$40 kodwa nxa isinikeza izisebenzi izisebenzi zizathola iziki kusetshenziswa irate etholakala ebhenki. Singakhangela imali ebiholwa ngababalisi ngoSeptemba ingakawi uhlonzi uzathola ukuthi i-$40 le abayikhulumayo ivele kayifiki uhlonzi lwemaliimali eyayiholwa ngoSeptemba. Lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende kakula mali ayifakileyo kodwa i-$40 ligama elisetshenziswa ukutshontshela izisebenzi iholo lazo. Sithi thina imali eyaneleyo ukuthi iholwe ngumbalisi yi-$1,260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi leholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa mbelekelelo ukhonapho.
So kule minyaka likhala lisithi kumele liholiswe i-1260 kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali libona ngani zagcina iphumile yini
empeleni ntateli uhulumende engatshela abantu ukuthi kala mali uhulumende kade sibone enikeza izinduna izimota ezibizeni imali esabekayo President Mnangagwa seke simbone nikeza abantu abagidikongonya phambi kwakama $500. Ngezinye indlela imali ikhona kodwa ngeke yanikeza izisebenzi ngoba izisebenzi zibalwa njengabantu abangaso banikazi belizwe. Phela nangu kulesi slogan esihlala sisizwa okuthiwa benebayo okutho ukuthi abanikazi belizwe ababalisi iba benza impilo noma ngubani ngakho kudlula eceleni kukambalisi emuva singabuyela le ntateli uhulumende samtshela ukuthi basungule isikhwama okuthiwa i-educational fund esaphuma kunziramasanga commission recommendations imali elizweni ikhona singakhangela ukuthi igolide eligujwayo ilithium egujwayo ansakali platinum ingakanani kwevumbuluko omunye umuntu uthiwa usethwele ama-KGs angaka wegolide abesesithi hayi mphambanisi ke nithethe isikhwama esingayisiso akumalanga amangaki kobulawayo i-ecobank itshontshelwe kumbe ibanjwe inkunzi athatha i-4 million i-4 million phecelezi ingalingana le-30 yebhajethi yelizwe khonkana kuyakutshengisa ukuthi imali ikhona
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ kasenelisanga ukuxhumana logatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zakhe
Zimbabwe
Kesingene kuhlelo lwamasiko
Sigcina masiko wethu
Sigcina
masiko wethu Owe
Nkosi Siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sokuzonke lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu Gobalanda kunjani bro
Ngiyaphila jike ngabe ninjani ngifunde ngelele
abalaleli sikhulume ngosiko lolu lokwaba impahla zomofi ukwabiwa sokutheni nxa umuntu engaphupha khona
ebantwini abadala singayi kulaba abancane sizakhumbula ukuthi kunesikhathi sokuthi makuthe kwadlula owesingisa ephambi kwabo womuzi kusana umfelokazi umfelokazi uba nesikhathi ma after ngemva kweviki kuba le nto othiwa ingcekeza lapho kuphezwa khona amafuba kawade asetshenziswa mhla njalo womngcwabo kuthiwa ingcekeza utshala lobobekwazi e-7 days kuyagezwa-ke amafuba sezivalela lezana impahla lapho ezivalela khona endaweni ethile usegqoka-ke imzino-ke umfelokazi esintini sakithi besithiwa i-1 year 12 months kube lo mbiso khona into ebizwa kuthiwa ngumbiso ebisenziwa ngesintu sakithi mhlawumbiso lowo after 12 months sekhitshwa-ke izilo liyana sokuyachithwa-ke impahla ubaba walapha ekhawuthi kunenkomo zonke lezo zinto ezinqola kule zinto ezingavumiyo ekhaya
singakafiki khonapho Gobalanda siyabona ukuthi kulezi nsuku abanye vele bakuthatha khonapho umuntu esanda kungcwatshwa sebehluthu nalokhu sebethatha lokho nalokhu siko langaphi leli
akuselisiko sokungathi mhlawumbe ngama-benefits because unanzelela ukuthi sebakunanzelela kakhulu abantu manje yikho sokusiba lezi nto lezi okuthiwa ngama-wills ukuthi umuntu usethiya ebhalile ukuthi wena usibanibani uzothatha lokhu usibanibani uzothatha lokhu ngoba sebekunanzelela ukuthi isiko selingathi liyaphuma kakhulu abantu sebesebenzisa kakhulu lezi zinto zama-western countries ukuthi umuntu engafa abasazili siyona izilo sokuyimvela kancane umuntu uhlangane lomfelokazi abasakwazi ukuzila umuntu wesilisa namhlanje ufelwe after 3 days sumbona selomunye ukuthi ungambona efakelela elengunyana elimnyama ukuthi uzilile abasakwenzi konke lokhu so abasazihlonithi impahla zomuntu khona lapho sesile khona lapho imota sithethe sibangwa kunjalo nje kodwa ekuqaleni bekungekho bekungayenziwa lokhu bekusiba le process idube ekusenzwa until 12 months nale ngiphuma ngayo yiye kade senziwa
Yes, I was a Kuruka and I would discuss this young man going. So, Kuru is little about what you was a way of football in your cello. Yes, that's a scandal. Yes, that's a little to us. Umnumzana, Kuruko, Kovalan Damate, in which he was a massive SCN2. Let them about what is that Tangana, Ukelo, or Panayo, maybe as I you. Only by the Sangan Jabulo, Umtembo's Temba, who keeps to be.
Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabonga ukwamukelwa ku Studio 7. Ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lanamhlanje. Nami bese ngibongela bonke abasebenzisana ne Studio 7. Nabanesifiso sempumelelo ye Studio 7. Ngithi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Namhlanje ke bazalwane benkosi bathandwa benkosi. Ngiphethe incwadi yanamhlanje eka makhosi esibili evesini lika 9 besiza thandazela kuyo bonke abantu abasemhlabeni noma bonke abantu abayizithandwa zikaNkulunkulu. Ifundeka kanje ke ivesi yanamhlanje siyoyifunda. Kwathi sebewelile uEliya wathi uElisha, cela engiya kukwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezulu kwami. Nayo inkulumo yanamhlanje siza cela, sicela impilo, sicela siphezulu kwayo. UEliya lo ngimthandile, ngimthanda imisebenzi yakhe edumileyo iBhayibheli lonke leli. UEliya lona sebewelile umfula, watshela uElisha wathi, cela okucelayo ngokukwenzela. Njalo siyayazi ukuthi uElisha wayengumuntu owayethandaza impendulo ibuye khonapho. Nizakhumbula ukuthi kwakukhona ubaba wayethiwa nguNehemane owayephethe amasosha empi. Wafikelwa yikugula. Mayefikelwe yikugula, intombazana eyaseJerusalema eyayiphume eJerusalema eyayibotshwe yibo oNehemane yathi kuye, Nkosi, bengicela uma ungaya ezweni lakithi eJerusalema, kukhona umprofiti ongafika akulaphe lokhu kugula oyikho uphole. Wathi uNehemane asambeni, wathatha konke okobukhosi naleyo ntombazana yakhitshwa ejele ukuthi asambe iyokhomba uElisha eJerusalema. Mabefika eJerusalema
bangene Jerusalema baya emzini ka Eliya. Emzini ka Eliya bafika bakhuleka. Mabe khuleka uEliya engazange azwe inkulumo ka Nehemia. Wathi yena mayependula wathi lo muntu lo ongifunayo makaye emfuleni lapha ayongena kasikhombisa uyophuma epholile. UNehemani wathanda ungathi uyangabaza kancane, yasondela intombazana yathi kuye, hamba baba uyenze into ekhulunywa ngumprofiti. Wavuma uNehemane waya emfuleni wangena kasikhombisa waphuma esencwaba. Inyama yakhe leyi ezandla neyobuso neyezibunu nomzimba wonke yaphuma, bathi yaphuma isifana neyomntwana ncam. Ngokusho njalo ke siyabonga imisebenzi eka Eliya, ngokuba uEliya wayecela khona entweni ayicelayo enikezwa khonapho uEliya. Ngokusho njalo ke ake ngicele sithandazeleni abagulayo, sithandazele nabantwana bezikolo. Siyabacelela Nkosi abagulayo abasemizini nabagulayo besezibhedlela, siyabacelela Nkosi ukuthi mabathole impilo. Siphinde sicelele nabantwana laba abazobhala ukuthi izibhalo zabo zonke iNkosi mayibe nabo zihambe kahle. Ngokusho njalo ngiyabonga. Sesivalani ke ngomthandazo egameni likaYise benendodana nomoya weyingcwele weNkosi yethu Jesu. Wasinikeza ukuphumula esasinganakho Nkosi, ngegama lakho Nkosi, ngokusifela esiphambanweni siyabonga. Alleluya. Amen.
Hawu sibonge umfundisi Richard Mvalela Nleya ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo sixoxa lowake wadla ubhedu emdlalweni wenguqu engunozinti weqembu lesizwe eleZimbabwe Warriors kanye lele Highlanders uJohannes Chuma. Wake wadlalela njalo iwange le Eagles. Nangu exoxalo Ezra Jesus Vanda we Studio 7.
Ube ngunozinti osezingeni eliphezulu esikhathi esadlala inguqu uJo. Asizweni imbali yakhe lokuthi igama lakhe leqiniso ngubani.
Abaningi bangazi njengoJohannes Chuma, ngoba ebhorini sehlile kubiza Johane Johane. Babebona uJohannes elibala elilulu kuliphendula. Ngazalwa mhla ka 16 July 1962 Empire Hospital eBulawayo. Ngakhulela eMpopoma ePatapata Flats. Ngafunda eMpumelelo Primary School. Isekondari ngayenzela eFilabusi.
Uthe esuka eFilabusi uJT wangena uqembu labancane edlala iBulawayo Wanderers.
Yazitshintsha igama yaba iEagles kuma juniors. Upgrade ngadlala iFirst Team yeBulawayo Wanderers. Ngisuka lapho kuBulawayo Wanderers ngajoyina iWange. Wange ngadlala for ngathi nyake ngu-4. Ngisuka lapho ngase njoyina iHighlanders 1994. Ngikapha ngadlala khona isikhathi eside kakhulu.
UJohannes Juma wayedlala kuhle kakhulu kubhozo, wakwazi kwamenza wabizwa uzodlala iqembu lesizwe bedlala leDRC ngesikhathi somkhuhlane webhola ngo-1996. Uthi ngeke awukhohlwa ke lumdlalo.
Ngakukholisa ibhola lamsibili kakhulu senguHighlanders ngoba ngase ku-prime time, so abantu nxa besitsho ukuthi prime time yawusezingeni eliphezulu. Abantu abanjengobo Rambo le Mercedes Sibanda umele uSinkiwano the late Clopas Idlodlo may their soul rest in peace. Igame engiyikhohle ngandlala ku national team first team kule mkhuhlane we Ebola, ama professional players bengavunyelwa ukuthi bebezodlala ngaphansi kwezinga le Ebola. Ngashoshwa 5 goals kodwa ngaba ngu man of the match, sidliwe 5-0.
UJohannes wathatha umhlalaphansi kwezenguqu kodwa waseqeqesha onozinti abancane.
Bengizama ukuvula i-academy yama-goalkeepers okuthiwa yi-JT Safe Hands Goalkeeper Training Masterclass. I-academy le ibhese koBulawayo. Yikho lapho engikhona labafana abancane engiqhuba layo into zebhola.
UJohannes Juma ke lo umdlali wenguqu wakwaba lodumo olukhulu emsinayo kuliviki kwezemidlalo. Ngithemba likholisile ingxoxo yethu igama lami Ezra Jesus Banda. America,
sizigqibe ngehlandla lengoma zokholo. Lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi umqaphelisi Nyathi. Lisizwa idabuka eKezi, kepha icula ikwele South Africa.
Salibonani, salibonani, balaleli abahle, balaleli uhlelo, sizwe sihle, sizwe sakithi. Igama ngumqaphelisi ngiya eKezi Maphisa, kulapho ezalwa khona, ngakhulela khona. Okwamanje ngilapha eGoli ngicula uMasikandi Gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza uLuju Music, ma music combines iqathamiya umbhaqanga noMasikandi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala online ngabhala mqaphelisi, uzowuthola ku-YouTube, Apple Music nabo zonke nje izitolo za online. Uyawuthola umculo wami, umamele ingoma lapho, ushare, subscribe. Siyabonga kakhulu. Umculo wami ugqugquzela i-peace and love kumhlaba wonke. Ngakho nje ebantwini, masibambaneni, masithandaneni. Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, xoxela umakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Cela isapoti bantu bakithi, sisize kakhulu, sikhulise nisaye emshadweni, emthindeni, emcimbini eshiyeneyo, sinxuse. Siyabonga kakhulu.
Isinyathi esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo, besithi abalakho okokulimisa lonyaka. Izisebenzi zikahulumende zithi umqashi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Kwanele mthaka zomuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo, Muntungamilinkomo. Kololo Gwana wa Matugandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.